Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Vuganja nimtwaga zomu se ola mugela emoeni njabulo ngolesi tatu mshaga 22 kuntulikazi 2020 nguntunga milinku mo endaveni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo 107 laya ku-1820.
Lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19.
Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus, walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni.
Kube lamadoda azama ukuthi athumbe ukhansela ka-124 u-Arnold Batraidube.
Amanye amalunga MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu bavikwa sebecatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhlaka 31. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwele laya ku-1820 izolo ngemva kokufunyanwa kwabantu abalikhulu lasikhombisa 107 belomkhuhlane lo. Abalichumi lasikhombisa babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abayisithupha ngabavele kwele Botswana. Abangamachumi ayisishiyangalombili lane bathole umkhuhlane lo khonapha elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abafunyanwe sebesindile kulomkhuhlane izolo bangamachumi amabili lantathu. Lokhu kukhweze inani lasebepholile laya ku-864. Asebefile bona balokhu bengamachumi amabili lasithupha. Umongameli Emmerson Mnangagwa sethule iziqondiso ezintsha athi zijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ezigoqela esokuthi kusukela namuhla akula muntu omele abonakale phandle kungatshaya ihola lesithupha. U-6 o'clock ntambama kusiya kuhola lesithupha njalo u-6 o'clock wekuseni okuthiwa yi-curfew ngesiNgisi. Kumbiko awethu le izolo ntambama umongameli Mnangagwa uthe abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba njengakuqala, ngakho uthe umuntu wonke kumele ahlale ngekhaya. Uthe abavunyelwa ukuya emsebenzini ngabaqhuba imisebenzi ebalulekileyo empilweni kaZulu kuphela, abafana labezempilakahle. Uthe uZulu uzavunyelwa ukuphuma kuphela nxa esiyathenga ukudla lokukha amanzi. Umnangagwa uthe njalo amabhizimusi lawo asezavunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avalwe emini yantambama ngo-3. Uthe njalo imikambo yokudla izaqhubeka ivuliwe, kuthi abaphila ngokuthengisa ababhalisa kuhulumende yibo kuphela abazavunyelwa ukusebenza. Wengeze wathi imibuthano efana leyokukhonza kanye leyombusazwe kayisavunyelwa. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqoqa ukutshengisela mhla ka 31 kulinyanga phezu kokudilika komnotho welizwe ngenxa yenkohlakalo. Phansi kweziqondiso lezi, abantu abazabaleka kuma-quarantine centers kumbe abazathelela abanye umkhuhlane we-coronavirus bekwazi ukuthi balawo balakho ukuvalelwa ejele. Umbiko kaMnangagwa uze ngelanga linye lapho uhulumende azise khona ukuthi usevale amanyuvesi lamakolishi abesevuliwe ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane we-coronavirus. Abafundi sebezaqhuba izifundo zabo ebulenjini be-intanethi bengayi emakilasini. Ukuhlaziya loludaba sixhume unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo. Yena othi uMnangagwa wayemele akhulumisane labanye abafana labaqhathi kanye lezisebenzi engakethuli izinqumo zakhe.
Ebesekukhangelele ukuthi uhulumende kufanele ebuze abamabhizinisi, abuze izisebenzi ngokuthi ngamaqembu phela amelele abanengi ukuthi njengoba silenkinga enje singenzani ukuze sivikele izisebenzi, singenzani njalo ukuze sivikele phela amabhizimisi angabhidleki, angavali, aqhubekele phambili ukuze sivumelane ukuthi isenze njani. Okwamanje kasikwazi ukuthi uqondeni, sesikhumbula nje ukuthi sokulithuba lokuthi njengoba kulungiselelwa ukutshenisela ngendaba ye-corruption, lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19. Aluba phela indaba ye-COVID-19 ibe sizahlala phansi, ibe sesibuza ke ukuthi ingcitshi ke zithini, kungaba ngebe-WHO bathini, odokotela bathini, igcikwane leli lingaba liphuma ngapi, livela kwabangaphandle yini, ingaba indaba yama-quarantine centers ethu akhona angamahle, kungaba emakampanini akulama PPE ayeneleyo, akula kuvikela okwanileyo, kungaba izimota ezisetshenziswa ngabantu yikho sithola ke igcikwane leli limemetha kakhulu. Konke lokhu abantu asikwazi ukuthi kanti inamba lezi sikhuphuka kangaka zivelela ngapi. Nangu usekhuluma ke ukuthi usevala ke ilizwe, ngokubona kwethu hayi akuqondananga le COVID-19. Lokhu kuqondane lokuthathela nje abantu ilungelo labo, wethukile nje ngokuthi kulabo abantu nje abafuna ukujenisela ngendaba ye-corruption ekhona phakathi kwelizwe.
Amankampani amaningi siyabona ukuthi asevalile amanye amahofisi yawo afana labo iConnect ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe i-coronavirus. Lithini ngalolu daba njengehlanganiso yezisebenzi?
Sibona abantu babuthene emarenkini yamabhasi, sibona abantu nxa besiye emsebenzini bapakitshalene ezimoteni. Loba abaqhatshi bengazama ukuthi bayafaka ama-measures emakampanini, i-social distancing, ama-sanitizer, ama-mask. Asikwazi ukuthi nxa umuntu setshayisile emsebenzini esesiya kuzubko eyahlala phezu komunye umuntu, uyafika engalethathanga igcikwane komunye umuntu ongamaziyo lokuthi utshone ngaphi. Uhulumende uyehlulekile yedwa. Njalo nxa ekuqaleni sasithe khona abantu angaza ke bebulawe phela indlala besezindlini, awubanike phela ukudla. Uhulumende wathi ukhipha izimali sazizwela emaphepheni, abantu baphuma ezindlini, baphuma baya emkambo bayathengisa lokhu lalokhuyana ukuze bezincede. Babuthana abantu ngokuthi abala hulumende akula muntu kade banceda, kade bengasoze befe ngendlala phela abantu besezindlini. So uhulumende wehlulekile yedwa. Sibona enga ingani nje lakho lokho akuzamayo kwamanje akusoza ke kuphumelele abantu bazakufa kodwa abantu angazake befe phela besezindlini ngendlala sala nje ukuthi sikhethe phakathi kokubili ukuthi abantu kufanele behlale ezindlini sina sikwazi ukuthi ezindlini kwangkhona kakuhlaleki phela abantu bengalakudla
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU sixoxe njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
iningi labantu bebekhangelele ukuthi umnankagwa ekhiphe imibiko enje ngenxa yokuthi sesibone ukuthi inani labantu abagula ngomkhuhlane we-COVID lilokho lisanda ikakhulu sikhangele abantu abathelelanayo lapha eZimbabwe okuthiwa yi-local transmission so bekuvele kukhangelelwe ukuthi uzaletha izinqumo ezinjalo kumbuza announcer ama measures wona lawo okuzama ukuthi benqabe lo mkhuhlane we-COVID lo ngoba siyakwazi sonke ukuthi eZimbabwe akula zibhedlela the only solution is prevention
Kulokwesabela ukuthi singabona amapolisa lamasotsha echaya abantu ebahlukuluza njengalokho esesikeza kubona esikhathini esedluleyo ungathini ngalokho
mina engakutshela abantu nje ukuthi hayi abantu kabahlale ezindlini u6 ekuchayele usendlini ngoba i-curfew lay izachayisa abantu abaningi kakhulu sibonile ku-lockdown yaqala laphana ngomatch ukuthi abantu abaningi babechaywa ngamapolisa lamasosha kuthiwa badingani phandle kwakungela curfew ngesikhathini sana so okusekwenzakele kathesi ukuthi sekule curfew bangakuthola phandle babeza kuchaya and sabazi vele abantu bamasosha lawo ukuthi abeZimbabwe banjani lamapolisa wesi kule nkulumo zokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela mhlaka 31 July so kulabantu abacabangela ukuthi ama measures la ngapha kulwisa iCovid ngapha njalo kulwisa abantu abazama ukutshengisela mhlaka 31 and kungaba one of the reasons why sebe decide ukuthi kube le curfew between 6 PM and 6 AM ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ophumela phandle
ukuvalwa kwemibuthano yezombusazwe leyinye etshiyeneyo abanye bathi kujonge ukwenqabela ukutshengisela okuqoqwa mhlaka 31 kanti bakhona njalo abanye abathi hayi ukutshengisela khona esimeni esinje akulunganga ngoba kulakho ukumemethekisa lomkhuhlane ulubona njani lolu daba
I think while this is umbangazwe abantu befuna ukutshengisela kodwa ke akutsho ukuthi coronavirus kayikho I think lo oyabefuna ukuyatshengisela uhamba esiyatshengisela ekwazi ukuthi ulawo amathuba amaningi okuthola ivirus nxa ezahlangana labantu abaningi so abantu bamele bekwehlukanise bebekwazi ukuthi coronavirus ikhona is real iyabulala abantu inumber yabantu ababalala igciwane leli ikhula nsuku zonke kukhathi njalo bakhona abantu abathi bona hayi loba kanjani mhlaka 31 sizatshengisela ngoba singaqhabanga ngokwenzi wa ngababusayo elizweni so bonke abantu bona labale yililungelo labo ukuthi bephume betshengisela but kumele bebekwazi njalo ukuthi bazifake engozini ngenxa ye-coronavirus le so mbona ngani ukuthi bethi khona imibuthano yezombangazwe yezama-church ayisavunyelwa ngezinye ke indlela zokuthi khona vele kungabi labantu abazabuthana kusiyafika u-31 njengoba bengike ngatho eqaleni laphana ukuthi khona abantu abalimuke ikakhulu i-curfew lay yiyo ezachayisa abantu abaningi ngiqinisile ensukwini ezilandelayo sizabe sikhuluma khona apha emsakazweni sikhuluma ngabantu abachayiweyo ngesikhathi e-curfew ngoba sengiqede isikhathi esiningi ngidokumenta ukuchaya kwabantu ngamasosha anytime kungaba le opportunity yokuthi amasosha adeployo ebantini akuswelakali bantu abachayayo
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo amalunga ebandla le-MDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile kulandela abathi yikwethuselwa ngaphambilini kwelanga lokutshengisela mhlaka 31 kulinyanga lanxa ibandla leli lingayisilo eliqoqa ukutshengisela lokhu lithi liyalusekela lolu hlelo sixoxele sikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza
ngathi ukuthi ngesonto
ngesikhathi zantambama kube lamadoda azama ukuthi athumbe ukansela kaward 24 uArnold Batray Dube egedini endlini yakhe. Usile ngokuhlaba umkhosi kwayophuma omakhelwane unkosikazi wakhe labantwana bakhe. Laba bantu basebebaleka. Ngathi ukuthi lokhu into esingayikhangeleliyo ukuthi ingabe isenzakala elizweni elizibize ukuthi likhululekile.
Wona amalunga ebandla athini ngodaba lokutshengisela? Babe bezahamba labo yini kumbe njengebandla kukhona eliyubakhuthaza khona?
Engikwaziyo enjalo angithanda kuzo yikuthi ontanga be-MDC nabantu abangasomagwala nabantu ababengasebenza sibili lenkosi uChaka ngoba abantu abazimiseleyo, amadoda aqinileyo, abomama abaqinileyo. Kodwa into esuke ihluphe yikuthi lokhu okusokwenzakale kuBatray Dube akusiko kuqala, kukhanyani sungumkhuba kahulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi selimise okwesikhatshana umhlangano walo omkhulu owe-Congress obumele uqhutshwe ekupheleni kwalinyanga ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phukeni uthi babhalele amapolisa labezempilakahle bekhalaza ukuthi umhlangano lo ube sezigabeni kuma-provinces kodwa bakwala lokho. UPhukeni uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amabandla ezombusazwe engasabuthani uzasebenza emthethwandaba oyiwo owanquma ukuthi beqhubele umhlangano ukuze bakhethe inkokheli entsha.
I-Congress ayisakwazi ukuqhubeka njengendlela ebesiplane ngakhona ngenxa yendaba ye-COVID. Into ekhona yikuthi sicelile ukuthi sibambe iCongress siyehlise ibe kuma provinces sizama ukuthi noma kanjani sikwazi ukuyibamba amapolisa hala siwabhalele kabili amapolisa siwazi kunikeza ama different options bala konke laba kwa health. So ke hayi kwase kuyacaca kithi ukuthi ayisesiphelelwe indlela. Sibona ngamanamba abantu eqhubeka besifa. I-standing committee sihlale phansi sazama ngawo wonke amacebo sase siyabona ukuthi hayi ayizukuphumela le Congress. Ezifu besikwazi namhlanje njengoba ngikhuluma nawe nje uPresident welizwe uqeda ukuthi ama political gatherings wonke usewabhalile. Wonke akusela umuntu ovunyelwe ukuthi ahlangane ngezwe politiki. Until asitshele ke la kubiza ngesilungu bethi further notice. I-COVID ikhona iyaphila, ake sivume ukuthi kunesifo siqale siphele lesi sifo.
Nxa lilokhu lisedlulisela phambili umhlangano we-Congress, lokhu kutshoni kuzikhundla ze-MDCT esalowo osaphethe isikhundla sikamongameli lezinye njengokwabekwa umthethwandaba.
I-judgment yathi umama uKhuphe abize i-extraordinary Congress njova enguye u-acting president. Ikuthatha lokho ku-constitution yethu. Into eyenzekileyo yikuthi isikhathi kwakuthe sibambe ngaso i-Congress sesi-expayile for umama uKhuphe. Even layo baba ukomithi mhlaka 31 kuya-expire and sesivumile sonke ukuthi hayi i-COVID ayivuma ukuthi sibambe. So akula term expire. Umama uKhuphe uqhubeka nge-acting president, ubaba ukomithi uqhubeka ngu-chairperson. Siqhubeka nasiyilokho esikho khona. Njengoba sengitshile ukuthi upresident welizwe usethe imihlangano yepolitiki yonke uyayivala. Usuzobona ke nawe ukuthi sokulula ke ukuthi i-court nayo ibone ukuthi into sasithe abantu laba bayenze ayenzeki acting president sase ngu acting president until sise sibambi IOC bese siyamfaka mangabe sifaka yena
lilokhu lizawakhupha yini eparlamente amalunga alokho ebo MDC alliance so lungaphilolu da
laba bangaka recallwa siyathemba ukuthi bazothatha isikhati benze lokho esekubiza ngesilungu sithi reflect babone ukuqhakatheka ukuthi sisebenzele abantu beZimbabwe njengendlela sathi sijoyina umhlangano sathi sizoyenza singabi yilaba abasebenzele ama-pocket ethu noma abantu emhlanganweni so ngiyathemba ukuthi bazori bayareflecta vele bakhona sebesitintile bathi ha lento siyayibona ukuthi ayayilunganga kuyalunga ke okuningi bengisekhothi namhlanje ekuseni into engizwe ziphuma ekhothi from the other side is yesabe sake sizokhuluma ke ngenye imini kodwa hayi usuku nje ngosuku njengoba ludlula abantu abaningi sebeyavuleka amehlo babona ukuthi ah bebelahleke kakhulu ngokulandela lo mfolo kuqakathekile ukuthi balandele umhlangano wayo umuntu
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yesayithi ithi oyengumphathi ntambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe umnumzana Jonathan Moyo uthi ukuze eZimbabwe liphume edakeni eliphakathi kwalo kumele ibandla leZanu PF lisuke embusweni Iphephandaba leHerald lona lithi inkantolo yale ukukhulula iziphathamandla zekansili yeHarare ezintathu ezetheswa amacala enkohlakalo. Abasolwa laba ngumnumzana Edmond Nakairo, uMatthew Marara kanye loAaron Tairira. Isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi salibonani Studio 7 labo bonke abahlaleli. Ake lapha sesithanda namabonda ke thina sisakwazi. Nxa le into eyisabalaliswayo ke manje right njengoba kuthiwa ye abantu asigqokeni asenzeni ama-sanitizer senzeni konke lokhu lo kanti uthini lo bantu akele sichazele kuhle nelinganithwala dla kuhle amaphepha ha thina sisakwazi phela kathesi ha sisakwazi sisakwazi ha sesigula ke la
ninjani izihlobo nabangani ninjani Ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzeka eZimbabwe. Silapha nje sisegoli, siyahlupheka, sizama ukudinga impilo ngendlela ezihlukeneyo. Mina ngingudriver wezidumbu, ngiyaxolisa ukukhuluma lento. Siyaphathisa impahla ngabantu, sizifake lapho esizifaka khona. Kodwa hey, ubuhlungu laba bazozwa lomnyalezo. Impahla ziyahlanganiswa nezidumbu ezine-corona. Ngikhuluma kunje, lapho sengihambe khona ngishiya impahla akuqedi maviki mabili. Ngingazwanga ukubana kunomuntu osebanjwe i-corona. Manje udriver wethu omunye ubeshonile sihambile ukuyombeka ekhaya. Iyo le-corona. Ngilusizi kakhulu ukubana bazongisola amanye udriver. Kodwa yinto ekhona yithi sitransporta le corona siyifaka emdenini yethu semakhaya lobo ungangiphathisa le ballpoint yakho ngiyakwanisa ukufika ngichiya le corona hayi ukuthi kumbe ngithi ukuthi abantu bangasaphathisi kodwa ngiyayisiboniso nje bantwini ngibona kungenye indlela kungangcono sizameni ezinye izindlela bakwethu singasazincindezela sizinike umkhuhlane ngento ezincane asazi ke ikudla kwendlebe hayi corona si transportile sengivumile sengivumile bakwethu othola lo mlayezo awudlulisele phambili naye abekwazi ukuthi uphathisa liyasiphathisa kodwa kunabanye bethu abangamhloniphi lo muntu ofile ngoba siyafika eboda kube nzima ukuthi empahla zidingane emotweni umuntu afike ngale phambili avule aphostele phakathi e-trolling yesitulo kulamalanga yonke into ephuma esibhedlela abazali nabobhuti nabosisi ayiqondile yonke into ephuma esibhedlela iyabe inayo le corona angazi singenza kanjani ukuthi bana lento siyicede kunzima bakwethu
bobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Wayengumongameli weLesotho ogenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Omar al-Bashir umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lokugenqula uhulumende owayekhona ngo-1989 eze engene embusweni. Amazwe alwela amanzi ageleza kumfula omkhulu uNile abalisa eEthiopia eSudan kanye leEgypt athi asevumelene ukuhlala phansi njalo akhulumisane ngalolu daba. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga ePhalamende yaleli lizwe athi aphakathi wokukhulumisana phezu kwemali ejonge ukuphathisa amabhizimusi lozulu weMelika ophanjaniselwe impilo ngomkhuhlane weCoronavirus. Ngombimbitho uhulumende wethule imali engange 2 trillion US dollars eyaphiwa amabhizimusi njalo izizalwane zeMelika zathola i 1200 umuntu ngamunye. Uhlelo lwakathesi lolu alukaziwa ukuthi luzakuba ngolwemalini lokuthi ngobani abazayithola imali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, thina sithi abantu bonke kuqakathekile ukuthi banikwe izimali zona lezi abakhwalifayayo or abazifunayo ngoba abantu abaningi imisebenzi yaphela. Siyabona ukuthi akusela production, i-service industry yonke ihlezi phansi. Singakhangela futhi ku-entertainment service njengama sports lani okwakusetshenzwa ngabantu abaningi vele akula umuntu osebenzayo kathesi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bayithole imali?
Imali le iqakathekile ngoba incedisa i-economy ukuthi iphakame ngoba ma kungela abantu abathengayo labantu abathengisayo akula production akula zinto ezihambayo so i-economy yahle ibe devastated. So thina sithi uZulu wonke waMelika kumele ayithole leyo mali from 75,000 noma bangafika kuthi 99,000 kusisiya phansi abantu bonke bathole futhi yona lawa ama 1200 ayinikwa o 1200 ayinikwa 2 months ago.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe likhwele ngabantu abalikhulu lasikhombisa izolo laya ku-1820. Umongameli Mnangagwa sevalile njalo ilizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane weCoronavirus walaya lokuthi akusela muntu ozavunyelwa ukuphuma endlini kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 o'clock ekuseni. amanye amalunga eMDC Alliance kobulawayo kanye labalwela amalungelo oluntu babikwa sebecatshile ngemva kokwethuselwa phezu kohlelo lokutshengisela mhlaka 31 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.